bekuyisiphithiphithi emngceleni weplumtree ngensonto ngesikhathi iningi lisebenza phandle kwelizwe lisiya ekhaya ukuba lesi hlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusini sekule ndwendwe zabantu ngesikhathi abanye bekhonona ngokuphuza ukuthola usizo lokudindisa ingwalo zama-passport nawucelele botswana imvula ebetshaya ngaphandle kwezakhe ze-immigration kukanti ezimbabwe lakho bekubonakala inani eliphezulu labantu umnumzana edwin ndlovu obe ongomunye wabangena kwebevela kwale botswana uthi indlela izihambi eziphathiswa ngayo emngceleni ikakhulu kwesikhathi zekhefu kumele ikhutshulwe
siyavuma ukuthi kulabantu abaningi kodwa zikhona indlela ezingafakwa ukuthi abantu baphathiswe ngesiphangiphangi kade siselayinini
abanye abafana lo mnumzana eliot banda bathi noma nje kuthatha isikhathi ukuthola usizo emngceleni ujabulela ukuthi kulontshintsho olufana lokuthola incwadi ye-temporary import permit ebulenjini
kwelethu isayithi lezimo siyabona umehluko omkhulu kakhulu bayazama sibili kabasahluphi kakhulu ngokusetsha impahla zabantu and khathesi sebekhangela kuphela ukuthi umuntu engabe le-rebate njalo abachayeli abakade bethole i-temporary import permit online kade bencedwa masinyane
abezimbabwe abahlala phandle kwelizwe bajabulise njalo ukuthi bayavunyelwa ukungena lamafutha ezimota wona asilelayo ekhaya abanye abafana lonkosazana sibongile dube bathi noma bengabheka enyakatho enhla ezansi kanye lempumalanga ekhaya kusekhaya ngakho kuqakathekile ukuthi babe lesi hlobo labangani ngekhefu lekhisimusi
ekhaya kusekhaya noma kulama-challenges akhona ngesikhathi sekhefu ukuthi sibe lesi hlobo labangani ukulinda emngceleni okwamahola athiza kungeke kwakhipha injabulo yokuhlangana la isihlobo labangani
noma nje bekuthatha amahola amabili kusiya kwamathathu ukuchapha emngceleni iningi ikakhulu elisebenza e-South Africa lithi kungcono kula kucelele e-Beitbridge lapho abanye abalala besemzileni khona ngingumartin ngwenya owendaba ze-studio 7 emngceleni weplumtree